ikwashoka ababa ibanga ukuthi umntwana uyabe engadli ukudla okuthiwa i-balanced diet, engatholi izinto zonke ekudleni akudlayo. Okuthiwa i-balanced diet lokhu kutsho ukuthi kumele umntwana nxa esidla kube lama-carbohydrates, kube lama-protein, kube lama-fats, kube lama-minerals akhona khonapho ukuze umzimba wakhe uthole into okuthiwa i-balanced diet. Nxa engakutholanga-ke lokho, umntwana uyabala into okuthiwa ikwashokwa, kungumkhuhlane omubi kakhulu. Nxa kuswelakala ukudla-ke uthole ukuthi abantu bayabe sipha umntwana iporiji elechukela kuphela, umntwana akhukhumale umzimba, isisu avuvuke, kuyukuthi lo umkhuhlane uyabe usumubi emzimbeni wakhe. Nxa kuwukuthi balamafutha la ihwahwa ababe likhiphe enkomeni kumbe enyamazanini ebazuza ihwahwa, bayafraya ngawo ukudla abakwenzayo, imfusha wabo kumbe ikhabishi, bengaze bapha kunjalo kungafrawanga, kubhoyiliwe kunjalo, kuyabe kungela ama-fats. Ama-fats aqakathekile emuntwini. Nxa umntwana esele kwashoka uyabe engasakhuli kuhle, engasayenelisi ukuthi aha adivelophe lokhu abadala ababe kunanzelela, eqalisa ukukhukhumala isisu lokuvuvuka umzimba engutshiloyo, lokuba ebanjwa imikhuhlane mabijana mbijana, segulile mbijana mbijana, ngoba ikwashoka le babe ngasela okuthiwa yi-defense, amasotsha okuvikela imikhuhlane.
Kuyini okungenziwa baba Ngwenya ukuthi abantwana laba behlengwe, njengoba siyabona ukuthi kulesomiso esinye esimangalisayo, isomiso esikhulu sibili kakhulu, kambe kukhona yini okungenziwa ngabazali abaswelayo ukuthi benike abantwana ukudla?
Uzulu uyaxwayisa kakhulu ikakhulu emaphandleni ukuthi obaba bengaze bathatha imali le encane abalayo bethenge into ezinjengotshwala. Kumele bakhangele imuli zabo. Okuqakathekileyo njengobana i-drought le inje, abantu bengavunanga lutho emasimini, kuqakathekile ukuthi imali le encane ekhona ithenge impuphu le-cooking oil, ledobi. Ngibona abantwana bengasila nxa kulochago lalo luzuzakileyo, baphiwe lochago, ngoba ingozi lembi ebuyayo nge-drought, ama-under-5s amaningi azabe sengozini embi impilo zabo. Nxa sebecabangela ukuthi umntwana akasakhuli njalo selekwashoka, sevuvuka umzimba kumbe khukhumala isisu, bamgijimisele esibhedlela, bengabe belokhu bemupha iporiji leyo elechukela eyiyo ingozi kakhulu. Umama uyabe ecabanga ukuthi umntwana sedlile, kade hhayi ukudla lokhu amupha khona kuyingozi embi kakhulu.